Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mfufu 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngitshela ihlombe kakhulu ngesibindi alaso nokuma ekhuluma ukubana ke u Robert Gabriel Matibili Mugabe ufanele ke ekhishwe ebandleni lase Roman Catholic ngenxa ya nguye ke ongathi ngomkhulu ukulahleka kwegazi okwenzakale elizweni.
Umfundisi weRemnant Church usa isicelo kumkhokheli weRoma uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukamongameli Mugabe ebandleni leli.
Barizana olmedical grounds then bakula once in 2 months kulapho bona they are being owed imali over 15 months sinasaxoshwa nenekadi ngawusiku sosabambana sonke ama-former employees yikho lapha sizodimanda imali zethu ama-outstanding salaries zethu nama-retention package.
Ababeyizi sebenzi zenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe lamhlanje baye emahofisini abo amakhulu kobulawayo befuna iholo kunye lemali yabo yesigumula abayimelele kusukusela ngomnyaka odluleyo. Abachayeli badlela evalweni besesabela ukusilela kwamafutha ezimota okukhanya kungahlasela ilizwe nxa kungathathwanga amanyathelo kathesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umfundisi Patrick Mugadza weRemnant Church okhankasela ukusuka esikhundleni kukamongameli Robert Mugabe use incwadi yezikhalazo zakhe ofisini yomeli wenkonzo yeRoma eZimbabwe okumele iye kumkhokheli webandla emhlabeni jikelele uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukaMugabe ebandleni leRoma abakubiza ngokuthi excommunication ngesilungu kuleyo nkonzo. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lincwadi yezikhalazo yemukelwe ngunobhala wehofisi yommeli weRoman Catholic eZimbabwe uFather Gabriel Pise eHarare othembise ukuyidlulisela phambili. Umgadzi uthi kumele axotshwe uMugabe kuRoman Catholic ngoba ukwenza kwakhe kuphambana lemfundiso yebandla lokumunyethwe ngumbhalo phezu kobukhokheli obufunwa nguNkulunkulu. Umnumzana Ostalos Gift Siziba ngomunye wabancoma inyathelo elithethwe ngumgadza.
Imtshela ihlombe kakhulu ngesibindi alaso lokuma ekhuluma ukubana ke uRobert Gabriel Matibili Mugabe kufanele ke ekhishwe ebandleni lase Roman Catholic ngenxa yani nguye ke ongathi ngomkhulu ukulahleka kwegazi okwenzakale elizweni kuqala ngomnyaka 1980 kuze kufike namuhla. Okwesibili kunguye umuntu okhokhele ukuswelakala kwamalungelo abatsha abadala abakhonzayo labangakhonziyo.
Ethi ulethemba lokuba abe-Roman Catholic bazasikhangelisisa isicelo sikamgadza.
Uzananzelela ukuba ne-Roman Catholic iyazakala ngokuma kakhulu ke kwamalungelo abantu jikelele emhlabeni. Manje nxa uRobert Mugabe engumunye wamalunga lawo ebonakala esenza izinto ezinjalo eziluhlazo elizweni lakhe laphambi kwabantu laphambili kwaNkulunkulu.
Omunye njalo ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Pride Mkhono uthi inyathelo likamfundisi yisibonelo sokuba sebevuleka amehlo abokholo ukwazi ukuba inkinga elizweni zivelela kuphi.
Hhayi ukuzitshengisela ukuthi amachurch lawo abenze zomoya sebona ukuthi uMugabe sehlulekile. Ngakho sefuna ukubambana sibone besebenza kanye lezi nhlanganiso ezinjengabo Tajamuka sesijikile. Sisebenza laba sakhulayo ntanga abanjengathi ukuthi asisebenzele ndawonye senze ukuthi uMugabe ephume njengopresident wethu ngoba sehlulekile. Lokhu kutshengisela nje abantu abaningi sebesukuma besithi uMugabe kahambi.
Kodwa ixwayise ukuba akusoke kwasiza lutho ukuxotshwa kukaMugabe kuRoman Catholic ezaqhubeka ezenzela santando.
Akula nto eningi ngakusiza ngoba vele uMugabe ubengabusi ngoba iRoman ube ngumRoma ubebusa ngenxa yokuthi yena ubebambe amatomu elizwe abayo amasocha lamapolisa kanye lezanupefu yakhona kodwa sizibona konke lapha sokunisokulo kunyikinyika phakathi kwabo so ukuthi kusuka kwakhe umbungazuki kwakhe akutshintshi lutho kumbuso kumbuso wakhe kodwa okungakwenza ukuthi kuyatshengisela ukuthi abantu abaningi sebelombono ukuthi kumeleswe
abe ofisi yommeli weRoman Catholic eZimbabwe bathi leli nyathelo lithethwe umfundisi Mgadza kungokwakuqala embalini yalo ukuthola incwadi yalolu hlobo ivela kulunga eliyinkokheli kwelinye ibandla elingasilabo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Ababe izisebenzi zenkampani yeNational Railways of Zimbabwe lamhlanje baye emahofisini amakhulu kaloliwe kobulawayo bethukuthele befuna iholo kunye lemali yabo yesigumula asebeyilinde okweminyaka ethile behlala bethenjiswa kuyiphiwa kodwa lalamuhla lokhu amehlo ebomvu uNompumelelo Moyo usipha lolu daba ekobulawayo
Ababe izisebenzi zeNRZ abedlula ikhulu Namhlanje bavinjwe ngamapolisa kaloliwe ukuyakhulumisana lomqondisi mayelana leholo kunye lemali zepentsheni abalokhe bengakazitholi lokhe bachiyayo umsebenzi obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi unkosikazi Grace Kunda ocina ebizwa ukuze ebhula umlilo ubatshele ukuba umnumzana Louis Mkwata umqondisi wale inkampani uphathekile ngeminye imisebenzi uzathola ithuba lokukhulumisana labo ngolwesihlanu izisebenzi zeNRZ sezabumba inhlanganiso ebamelayo kulolu daba iAssociation of Railways Terminated Employees unobhala wayo umnumzana Ronald Kubareka uthi abe NRZ abasafuni khona ukukhuluma labo ngezimali zabo
Barizana on medical grounds. Then bakula once in 2 months. Kulapo bona they are being owed imali over 15 months. Sinasakoshwa nekazi zvausiku. Tosabamba nasonke amafuma employees. Iko lapa sizodimanda imali zethu ama outstanding salaries zethu. Ama retirement package.
Ababe izisebenzi zikaloliwe bagoqela abantu abamiswa umsebenzi ngokugula, ngokukhula, ngokuzikhethela, kunye lababanjwa ngamandla ukuchiya umsebenzi. Bonke laba bantu bakhala ngemali zabo abangazinikwanga umnumzana David Mathe omunye walaba bantu uthi ubuhlungu ngoba wamiswa umsebenzi ngesikhathi egula ngontulikazi womnyaka odluleyo
Ukubuhlungu kimi ngani nanti imvela emhlanweni na residence association umntana wami wafika ngitshela ukuthi baba kule ncwadi enye termination of employment mina ngiy off sick ukubuhlungu kakhulu 31 July last year up to now sidlani ukubuhlungu lokho lapha ngizocela imali yami angibuya ngizokwereta futhi akucela i-wrong word ngizofuna imali yami ngifuna namuhla not nge-Friday
umnumzana ndodana nyoni laye uthi wamiswa umsebenzi ngesikhathi egula njalo akaze athole ngitsho mali lokhu wamiswa umsebenzi
lami ngathi ngise endlini kungesonto ngi-office bangithemnita mhla ka 31 July mina ngifanele ngiye ku-indefinitely leave mhla ka 27 August sengivele ngile 2 months of sick bangiqotha babuya ngesonto nomsecurity police enganingonile
umnumzana Finos Ncube owamiswa umsebenzi esele minyaka engamathumi ayisithupha ekhangelele ukuthatha ipentsheni laye lokhu elinde eyakhe imali
mina ngaqeda mhla ka 31 August umsebenzi kuyacha nge 59 years kodwa sengaphenje nakathi sengifikise i 6 years kathi simali yami ayikaphumi yonke
inkampani NRZ njengawo wonke amankampani kahulumende ibhazalele ngesisu ikhangelele ukuthola usizo lwemali ukuze ivuke kodwa awucaci njalo labasebenzayo okwamanje abatholi holo ngimele i studio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo
EZimbabwe lamuhla limanyene lamanye amazwe omhlaba jikelele kunanzeni ilanga lokuqakathekisa umntwana oyintombazana ele International Day of the Girl Child. Ilanga leli lasungulwa ngumanyano weUnited Nations ngomnyaka ka-2012 ngenjongo yokuveza sobala ubunzima abantwana abangamantombazana abahlangana labo emhlabeni jikelele obugoqela ukwendiswa besebancane ukuswela imali yesikolo kanye lokudlwengulwa. olwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu utshele untungameli inkomo we-Studio 7 ukuthi lanxa liqakathekile leli langa udubo yikuthi balutshwana abalaziyo.
Leli lilanga elicakatheke kakhulu ngoba nxa sikhangela umntwana oyinkazana umntwana othele imithwalo eminingi kakhulu. Nxa sikhangela umntwana oyinkazana sikhangelele umama wakusasa onguye ozasizalela isizwe sonke ndejikelele. Kodwa okubuhlungu yikuthi liyaziwa yimi nawe nje Nkomo leli langa. Liyaziwa yithi esingena kubo internet, yithi esingena kubo Facebook, yithi esingena kubo Twitter. Kodwa inengi labantu emaphandleni le bavele bayakwazi yini ukuthi namhlanje ililanga langikhona leli. Ngitsho angiboni ngoba vele babhizi bona bacabanga ngento eziningi kakhulu ezenzakalayo lapha. Akulamali, abantwana baye ezikolo, abantwana bangamankazana behlile ukuthola ngitsho amapheds. So ilanga lanamhlanje yebo kambi liqakathekile kodwa laziwa ngubani? Yithi nje ababili abathathu.
Yiziphi ingxaki Mampofu ezihlangana lomntwana oyinkazana eZimbabwe?
Umntwana oyinkazana uthele luklubu lapha kweleZimbabwe. Okwakuqala nje ngiwona lawa amaphedi esikhuluma ngawo. Futhi umntwana nxa esefikile esikhathini sokuthomba sokumele kukhitshwe izimali kuyethengwa lawo maphedi. Engikunazelelayo ukuthi abadala abanayo imali lezo. Njalo lo mntwana oyinkazana akula lutho angalenza ngaphandle kokuthi acina asebenzisa izigciko ezingahlanzekanga. Okwesibili yikhonokho ukuthi abantwana abangamantombazana bayasetshenziswa ngabazali kumbe isigaba. Khathesi kule ndlala kulayo yonke into izimali azibonakali. Uthole umzali esesiyakwendisa umntwana oyinkazana esinothini esenzela ukuthola ini ethola ukudla. Ama-marriages ama-young marriages ahlupha abantwana abangamankazana. Okunye sinanzelela ukuthi abantu abangamankazana bacina sebengena esingathi thi i-prostitution ukuze benelise ukuthi badingele imuli yakibo ukudla.
Alo-ke ngonkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Iziphathamandla labasekeli bebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, babikwa sebexexebuka kuleli bandla besiya kubandla le-Zimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Ngempela sonto kubikwa amalunga esigaba seMathebeleland North amanengi echiye ibandla le-PDP ngobunengi. Omunye othiwa ulakho kusuka kuleli bandla umnumzana Sam Sphepha Nkomo, umsekeli kamongameli we-PDP, okuthiwa uthenjiswe ukuba umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru. Kodwa uSphepha Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi okakathesi kangeke yakhuluma okuningi ngalolu daba, kodwa kuza kuba lo mhlangano lentatheli zindaba ngolwesine lapho azazisa khona ngelakusasa lakhe kwezombusazwe. Kodwa ke isikhulumeli sakhe umnumzana Edwin Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi balembiko yokuthi ibandla leZimbabwe People First lihuga amalunga ibandla labo ngezikhundla. Siqale sambuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Kukhanya kulodaba olunjalo lathi siluzwa amafungahunga ukuthi kakhulu amalunga ethu eMathebeleland North baphumile ke lemaphepheni esithi bona ke sebesajoyina umduru, kodwa ke kuyinto nje engani iyasidanisa kakhulu.
Inkulumo ebelilazo isikhathi sonke lesi esokusebenzelana zihamba njani?
Inkulumo beziqhuba sibili, kodwa ke kukhanya ke ibandla likamduru leli iZim People First njengabantu abasuka kuZanu PF ideni yeZanu kukhanya ngani lokhu ikhona kibo. Siyathi siphuma emhlanganweni official kunegotiatwa bese befonela ke amalunga ethu munye ngamunye ukuthi babuye bazobajoyina ekho sebekwenza. So sikhangelele ukuthi kungenzakala ke bahambe laba bemathinota abaphuma emaphepheni ethu bafuna ukuhamba. Sikhangelele ukuthi ngolwesine bangabikela umhlaba, bangabikela ibandla ukuthi sebehamba, ngoba sikhangelele ukuthi sibe lama-toxic azaba khona kusasa yiwo ke azathu ukuthi kuhamba njani kuyadanisa kakhulu ukuthi ke abantu bathenjiswa izikhundla zamanga esikwaziyo ukuthi kazikho ngoba lalo phela ibandla leli likamjuru silabantu wawela umuntu ongathiwa wenu uzabuye uzokuba yilokho wenu uzabuye uzoba yilokho babarobha ngezwizi nje abantwana ke manje ke kuyadanisa kwaba labo kukhanya ingani bayakuvuma khona lokho kodwa thina njenge-PDP sizaqhubeka silibandla lezombusazwe sizaqhubeka ke sidinga abantu silungiselela ukhetho ke kodwa ke sidaniseke kwena labade sithi sisebenzela nalabo ke abe-people first indlela ke abafuna ukusebenza ngayo ukuthi babebuya ke bezophotha kamalunga kithi kulokuthi bephotha kwizanu p f lapho abasuka khona abaphotshi kuyise lo nina wezanu kodwa babuya bezophotha kithi kuyadanisa kakhulu lokho
balanda belibandla lenu lodwa yini kumbe lamanye amabandla afana labo MDC
balanda bethu ngoba thina bese ngani sisebenzelana ndawonye kudala saqalisa ke inkulumo lezo ngalinanzelela ke kuma rallies zabo kumbe kunhlelo zabo i-senior leadership yethu ihamba ke siyakibo leadership ke enjengomongameli webandla utenda ibithi kumbe umsekeli wakhe uStepha Nkomo bebehamba ke bengena yena leyo mhlangano ke bencedisana ku-country sisebenzelana lapho kodwa ke lapho esiqalise khona ungani siyamangala nxa silezethu inhlelo ezinkulu bebethumela ke abantu abakuprovince abantu abakuma-district okuthi bekuvele kukhanya nje ukuthi kawalanihlonipho lokho ebelengqondo yena le ezanu p f lapho abasuka khona
Olo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isikhulumeli sikamsekeli kamongameli webandla le-People's Democratic Party ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi ezitsZCTU ithi ibhekana lodubo olukhulu lokwehluleka kwamabhizimusi labaqatshi ukubhadala izimali enhlanganisweni ezimela izisebenzi osokuphazamisa inhlelo zayo zokulwela ilungelo lezisebenzi. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lolu daba luyabakhathaza kakhulu ngoba luqhubeka luqhela njalo luphazamisa umsebenzi wabo lo wamayunion.
Ludubo olukhulu kumangalisayo ke inhlanganiso zethu zingasakwanisi ukusebenza kakuhle, asisakwanisi ukwenza inhlelo okufanele sizenze.
Umoyo uthi amayunion amaningi agcine engasatholanga ilungelo lokuphatheka ngokuzwayo emhlanganweni omkhulu weZCTU owenziwa kanye phakathi kweminyaka emihlanu owenzelwe eHarare lonyaka wokukhetha inkokheli zalinhlanganiso.
Kungayisiko ukuthi kasoma members ethu yimemba kodwa nje nxa ungabhadali usuka ulahlekelwe ngelinye ilungelo, lilungelo lokuvota.
Umnumzana Sylvester Mshayike okhokhela inhlanganiso ye-Mine Workers Union of Zimbabwe uthi la mabhizimusi amakhulu afana labaqhuba imisebenzi yezemigodi abalezisebenzi ezimelwa inhlanganiso yakhe labo baludubo besehluleka ukubhadala.
Ama-statistics atshengisela ukuthi ama-unions amaningi sehluleka ngaba ama-mines ka-remit about 50% of the mines are in bad standing kabala mali kutsho ukuthi ama-companies are not remitting. Okuhluphayo ukuthi iyavula namhla 3 months on the line seyifile.
Uhulumende uthi lwemizamo yokulungisisa udaba oluzenza ukuba abagebha bezimele amagorogoza besebenze ngokusemthethweni kodwa umshayike uthi kukhanya kungakacaci kangako ngendlela abangasebenza ngayo engaphathisa umnotho.
Angiboni ukuthi bazangena bazafomalayizwa kumbe bangene elenakhe streamline mining ngoba kukhanya ngani ukuthi abakhokheli bafuna ukuthi amagorogoza ahlale enje. Kunzima ukuthi angene ema-union ndiyabona bale kule zinto ezimbili bayama njengama-employers bayama njengama-employees.
Ukubhidlika komnotho okuqhubekela phambili kubangelwa ukuvalwa kwamafekithali lokugonyulwa kwezisebenzi emsebenzini kuthiya lawo amalutshana amabhizimusi alokho esebenza esadalala ukuba eqhubekele phambili esebenza ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Well, ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe-The Connection sixoxa ngelanga lokulondolozwa kwamalungelo amantombazana ele-International Day of the Girl Child elinanzwa emhlabeni wonke jikelele. Lithini ngalokhu? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omele ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika uDonald Trump uqhubeka exabana hathi lakancinyane laye kuphela owama-Democrats uHillary Clinton kodwa labebandleni lakhe. Uhulumende usekhuthaze uZulu ukuthi abekezele ngesikhathi elungisisa udaba lokusilela kwamafutha ezimota okuthiwa sekuqala elizweni jikelele. Usiba lukhulu ogatsha lukahulumende olubona ngamandla lamafutha ezimota umnumzana Patson Mbiriri utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uphakathi kokubuthanisa imali yokuthenga amafutha la ngakho kumele uZulu engabi lokwesaba. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Busisa Moyo okhokhela njalo inhlanganiso yabo somabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries.
Yeah, if you are listening to it, ingani sihlupha kodwa uhulumende uyasitshela ukuthi bazakwenelisa ukuthi bakulungise lesikhathi kodwa thina njengamabhizinisi into eqakathekile ukusebenza kwethu isebenzisa ama-factory ethu amanye asebenzisa amafutha lawa i-fuel izimota nxa sesilungise izinto esizilungisakayo kuma-factory ethu lawa izamele zithwale ngezimota lezi ezisebenzisa yona i-fuel yona le.
Kunjani kwakathesi nxa kuthiwa vele inlutshwana sokulama-line yinilani esasiwabona kudala?
Hayi, akabikhona kwakathesi sasebenza kuthi atholakala asikaziboni ukushoda kwawo siza kukhulunywa nje.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa kuyini okungaba kuzabangela ukuthi ishode i-fuel?
Indaba le yokushoda kwezimali ezokubhabhathela phandle kanye kuyasiza imali yokubhadala xa sibe nhlawulo kumele zibhadele phandle elize kule ndlala ebe yama-Mosco account imali bezishoda lapha ukhathazeka.
Manje imbiko yona le esiyizwayo ukubana i-fuel izashota ayisoze na ibangele ukuthi abantu benze lokwana okuthiwa ngesilungu i-panic buying ukuthenga befaka ezindlini?
Kungayenzakala nxa uhulumende engangenelanga akulungise masinyaza.
Ubona ungani uhulumende uzenelisa na ukuthi abone ukuthi kayipheli i-fuel?
Ngibona ngani bazimisele ukuzama kodwa sizabona ukuthi iphetha ngani. Sikhangele
siyabona ukubana sikhuluma nje kungani uhulumende olohlupho lokubhadala izisebenzi zakhe okubhadalela i-fuel uzakukwanisa?
Hayi, into ekhona ukuthi i-fuel ibhadalwa ngathi ukusebenza kwama-business akufanani lokupolisa isisebenzi ngoba imali ikhona elizweni. Nxa umuntu efuna ukuthenga i-fuel kumele ayithole. Amakhampani la asebenza kwe-fuel yiwo kumele ayenelise ukuthi bawancedise ukuthi abhadale inhlawulo okumele zibhadalele phansi.
Yona intengo ke injani kwakathesi njengoba siyazi kwamanye amazwe okufana la ngapha kwele Melika iyakuyehle khona kunjani ekhaya?
Hayi, lokhu ikhona phana iphezulu iyazidurela iyazidurela kayitshintshaka.
Lo ke ngumnumzana Busisa Moyo ingcwethi ecubungula izenotho njalo ekhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo abasekeli beqembu lenguqu le-Highlanders kwele South Africa sebesungule imikhosi yokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisithiyagalombili leli qembu libunjiwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Highlanders ibhoso ichila moya esigodlweni kobulawayo komntanami wendele ngaphi komfazi utshaya indoda kwesikamzilikazi kamatshobana kukhona iqembu leenguqu ithimu yezwe lonke abalaziyo bathi yi-highlanders ibhoso ngenkani umantengwane odla ngombala omnyama lomhlophe ngomnyaka ka-1926 kulapho elasungulwa khona leli qembu lodumo babetha libulawe bezizwe sali isizwe sikamthakazi sathaiso
lo msekeli webhoso uVictress Matutu ehaya emahlolanyama egigini eliqhutshelwe Johannesburg kuhaleliselwa itshilamoya ngokufikisa iminyaka engamashumi esishiyagalolunye izelwe. Umgcinisihlalo wequla labasekeli be-Highlanders kwele South Africa uDaniel Molokele uthi baziqhenya ngaleli qembu.
NjengeZimbabwe njengesizwe futhi siyakwazi ukuthi iBhoso yiyo iqembu eliphezulu kulamanye amaqembu ikakhulu masi siya ngobudala, kodwa iqembu futhi elisebenze kakhulu liwina amakhapu amaningi lidlala ibhora elihlele imali sayo layenza ama-soccer stars amaningi adumileyo ikakhulu umdlali odumile kulabo bonke lapha eZimbabwe kuthiwa nguPeter Ndlovu uvela ku-Highlanders.
Emkhosini wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kweBhoso leli bekulabaculi abasekeli kanye labahlonitshwa abagoqela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa. Lokhu ke kwenze uGezekile Mgwebu onguyokhokhela ukuqoqwa kwemikhosi yalonyaka waveza elomhlathi.
Ende ngiyajabula kakhulu ekutheni aluba bekungaqhubeka kwenze nje ngoba sonke zalelwe kwa-Highlander athina abanye asijoyinanga Highlander sazalelwa kuyisegazini and le themba bonke laba bantu embabone lapha asikuthi bayijoyinile abantu bonke lapha ukuthi i-Highlander vele kubo.
Abasekeli be-Highlanders abathokoze kakhulu ngemikhosi yokusekela leli qembu kugoqela lalo ozibiza ngelikamfo kamalinga bathi kibo ukusekela iBhoso sekuyingxenye yesiko.
I-Highlanders of course thina sinasokukanye ubukhosi bakithi ngoba thina singabantu abangaphansi kobukhosi. Ngakho kuma sibuka i-Highlanders sekuyiloko esisele sinakho esibuka ukuthi uma ungathi okushabalela i-Highlanders ngingasho ukuthi isizwe sikamthakazi isizwe samandela sokufika ekupheleni waso.
Umnumzana Molokele uthi asebekwenzele iBhoso njengenhlanganiso yabasekeli kwele South Africa kugoqela ukuthengela umqeqeshi waleli qembu imota kanye lokuthenga izinto ezidingwa ngabadlali ekulungiseleleni imidlalo. Uthi njalo balezinye inhlelo zokudingela leli qembu imali ngokuthengisa izikipa, amakepesi, amakhadi okuba lilunga lokunye. Unobhana jikelelo inhlanganiso yabasekeli Khumbulani Moyo uthi likhulu iphupha abalalo ngeqembu labo leli.
I-main objective bese e-chapter 8 ukuthi uma siyafika ku-2026 i-Highlander ibisikhonile ukuthi iwine i-Champions League e-Africa. Yiyo iphupho lethu elikhulu, ikwazi ukuyadlala ku-world football yama-clubs nathi sibe ne-star. Yilo iphupho elikhulu. Uma singathola lona ngo-2026 celebrate 100 years njenge-chapter sizoba happy.
Ukhumbulani unxusa bonke abafuna ukuba ngamalunga enhlanganiso yabasekeli baleli qembu kwele South Africa ukuthi bathintane lenkokheli zayo ukuze amahlolanyama aqhubeke esenza imhlola.
Highlanders amahlolanyama inkunzi emidayidwa kade yayiziguqisa ezinye inkunzi kanti layo ngesinye isikhathi yaguqa inkunzi ebhonge National Sports Stadium
zaselestudio 7 Johannesburg kwele South Africa. Ngingubenedict Mhlapo.
Zayilandela eBarberfield emagumeni zafika yala njalo inkunzi eminyama yabhonga kwaze kwanyikinyeka impilo hospital. Highlanders amahlolanyama dlondlobalani njalo amahlolanyama lamhlanje lidlondlobale laze lachapha ungulu kudela lafika qathatha eBerea Park lathi halala Highlanders halala khula tshilamayo yodumo liyofakazi ibutho lenqama lithi lalikhona mhlazana iBhoso.
Halala Highlander halala, hayi siyabonga Benedict Nhlapho. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umfundisi Patrick Mugadza weRemnant Church usa isicelo kumkhokheli weRoman Catholic Church uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukamongameli Mgabe ebandleni leRoma. UZulu weZimbabwe usehlala evalweni esesabela ukuthi silela kwamafutha ezimoto kukhanya kungahlasela ilizwe nxa kungathathwanga amanyathelo kathesi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilijiya kuStudio 7 Live Talk igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.